sendaba ku VOA indebele.
Nemthokazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngomvulo omhlaka 3 kuNhlangula 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Esikhala kakhulu ngakho ngama-benefits atholwa ngamanye ama-teachers maybe abakuma-urban areas. But labo bayazibekela nje, but thina okwethu ngani kunzima kakhulu ngoba ama-expenses ethu maningi.
Ababalisi bathi bayaqala ukukhalala umsebenzi namuhla bekhonona ngeholo eliphansi njalo besithi kumele baholiswe ngedola lemelika.
Kuyabangela ke ukuthi kungabi lokuhlalisekana phakathi kwelizwe, kungaba nje loku ama-disturbances angaba khona.
Inhlanganiso emela izisebenzi ezCTU ithi ukonakala komnotho kulakho ukuphehla ukungahlaliseki elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ezimela ababalisi ezibalisa e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kanye le-Professional Educators Union of Zimbabwe zithi ababalisi abangamalunga azo bayaqala namuhla ukukhalala umsebenzi bekhala ngeholo abathi liphansi. Inhlanganiso lezi zithi njalo uhulumende kumele abhadale ababalisi ngedola lemelika. Inhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, layo ibithembise ukukhalala umsebenzi namuhla, kodwa isuke yathi isazama ukukhulumisana nohulumende. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uNkosazana Melissa Chingwanangwana, usichasisele okunengi ngokukhalala umsebenzi kwabo.
Ababalisi emaphandleni singathi esikhala kakhulu ngakho ngama-benefits atholwa ngamanye ama-teachers maybe abakuma-urban areas, but labo bayazibekela nje, but thina okwethu ngani kunzima kakhulu ngoba ama-expenses ethu maningi ukwedlula laba abahlala e-town.
Galilayo i-allowance kanje emakhaya?
I-allowance ikhona kodwa incane kakhulu, incane kakhulu.
Selike lazama yini ukukhulumisana lomphathi ntambo wezemfundo lezinye iziphathamandla zikahulumende ezingalinceda?
Ekuqaliseni komnyaka ngoFebruwari sike sayaba le strike esama-teachers esadonsa for 2 weeks. Kwayenzwa ama-negotiation, then kwathiwa sibuyele emsebenzini. Kungelanto ephumileyo, sathenjiswa kwathiwa imali izakhwezwa. Imali yakhwezwa nge-60 pound, then after that ama-prices ama-commodities ahle akhwela lawo futhi. So akuzange kube ne-difference, kwahlalwa phansi sibili, kodwa i-increment esayiphiwayo ayizange itshintshe lutho ngoba yonke into yahle yakhwela emva kwakhonokho.
Abanye ababalisi iwaphi amazwi ngathanda ukuba tshiyela wona liqala nje uhlelo lwenu lokukhalala umsebenzi lolo?
Ngingabakhuthaza nje ukuthi sibambane, singadinwa ukube silokhu sicela ukuthi izikhalazo zethu zizwakale. Sibambane, sibonise abakhulu bethu ukuthi imali esiyithola incane. Sibambane, singahambi kusasa, sihlale phansi simelele ukuze ukuthi baza kuthini.
Alesabi nokuthi kungaba lokuhlukuluzwa lokwethuselwa esesike sakubona okuvelela kuhulumende nxa ababalisi kumbe ezinye izisebenzi zakuhulumende nxa sithe zakhalala umsebenzi?
Hayi, asiyesabi ngoba yonke into esiyenzayo siyenza okusemthethweni. Sanika inotice yethu 14 days ukuthi sizabe senza uhlelo lolu. So asiyesabi ngoba yonke into esiyenzayo silandele umthetho.
UNkosazana Melissa Chingwanangwana ngomsekeli kanobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ER2s, ezansi yamandebeleni. Kusenjalo inhlanganiso emela izisebenzi ezCTU ithi ukutshabalala komnotho kulakho ukuphehla ukungahlaliseki elizweni. Iningi lithukuthele phezu kodaba lokonakala omnotho njalo lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyazehlulekela njengokamnumzana Robert Mugabe yena ohluthunelwe intambo zombuso libutho ngo-2017. Sixoxele onobhala jikelele weZCTU umnumzana Japhet Moyo.
Abantu bathwele nzima lapha. Akusimangalisi ke thina ukuthi sizabona ukungahlaliseki kuma sectors athize. Bese sike sakutshe kuqaleni ke ukuthi nxa uhulumende engazange ke ananzelele kumbe aphoseke ilihlo kumbe fake isandla ukuthi aqondise ke ubunzima lobo, bevele sikukhangele ukuthi sizabona ke kusiba lokuxokozela not emsebenzini kuphela nje njengoba abantu nje bayazincedisa ezindlini lapha. Abaningi ndiyakwazi ukuthi uZulu kasavukele ekuseni esiye emsebenzini, bazincedisa ngokubaza, ukuwelda, amagetsi lokhu ehambileyo ekuseni akabuyi. Kutsho ukuthi labo kade bezincedisa ngokutshisa ke insimbi akula mali engenileyo. So yibunzima ke esihlangana labo njengezisebenzi ezijiyeneyo. So akusimangalisi ke ukuthi kulokuxokozela ke ukuthi abantu bangatshiya imisebenzi kungaba njalo lokungahlaliseki phakathi kwelizwe. Akusimangalisi ke lokho. Sikutshile kokuhulumende ukuthi ananzelele.
Engabandezelwa kakhulu izisebenzi zakhe uhulumende, umbona ecina evuma yini ukuzihlawula ngedola leMelika?
Esikwaziyo thina ukuthi esikhathini esedlulileyo uhulumende kazange avume, wayebanjwa ngamandla okuthiwo ngabantu, wayezevuma ngokuthi yiko okuthiwo ngabantu. Sikunanzelelayo ukuthi njengoba abantu beyala imali kumbe emkambo nje ekhona ayisebenzi imali, sizabona ke uhulumende laye eselandela lokhu okuthiwo umkambo. Asikhangeleli ukuthi engapho ngokuvuma nje, kodwa sikubona ukuthi hayi akalachoyisi uhulumende. Usizambona esevuma kusikhathi esilandelayo ngokuthi imarket yiyo echoyo ukuthi limali kayisebenzi. Abaningi bayakwazi ukuthi layo uhulumende ama-services akhe amanye usecharger phela ngemali yangaphandle kwelizwe. Labo abantu ababeyibamba ke ngabantu abasebenza kuhulumende, baza kuzwa njani ukuthi babhadalisa ke emabhoda lapha imali yangaphandle wena bebe sebenikwa ke imali engasebenziyo? Xa sikhangela ikakhulu ke laba abasebenzela kwele Mandebeleni, limali ke okuthiwa ngeZimbabwe kumbe imali yini ukuthiwa i-RTGS kayisavunywa. Bazasebenza njani ke laba abantu? Baza kudlani? Bazancedakala njani nemuli zabo besebenza kuhulumende benikwa naleyo RTGS? So amalanga alandelayo akusoze kusimangalisi uhulumende laye esevuma ukuthi hayi iyadingakala imali itholakale ababhadale nge-American dollar.
Alubana umumo uthe waqhubeka unje umnotho utshabalala ngamandla, ubona elakusasa leZimbabwe liminjani?
Kuyabangela ke ukuthi kungabi lokuhlalisekana phakathi kwelizwe, kungaba nje loku ama-disturbances angaba khona esikhathini esilandelayo nxa kuyikuthi uhulumende kazange akangenele. Limnyama ke elakusasa nxa sikhangele kanti manga kakuhle, kube lobubi ngokuthi abakhokhelayo kungani kababoni njengathi.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi ezCTU. Sikhangele okusemaphepha ndabeni namuhla. Iphepha ndaba leChronicle lithe kulechukela elaneleyo elizweni. Ngokunjalo leli phepha ndaba lithi inhlanganiso yeZimbabwe Sugar Association ithi akumelanga abantu baxokozele bethenga ichukela elinengi. Iphepha ndaba leHerald lona lithi kube lokuzamazama komhlaba eCaribba ngomgqibelo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani kwaba Studio 7, ikhuluma noVincent Inkala. Siyabonga kakhulu ukuthi sikwazi nathi ukuphawula ngezwe lethu kulo msakazo. Hey, siyacela nathi ukuthi mhlambe masingaba nathi sina sisupportaneni thina eze amaNdebele. Sikwazi ukuthi sisupportaneni thina sonke sikwazi ukuvotela imthwakazi. So siyacela ukuthi sithole abantu abathembakeleyo abazokwazi ukumela izwe labo bangake begijimise imali. Bakhumbula abantu abasiya kulomhlaba ebebulawa kungela sizathu. Siyacela kulokho ukuthi asibambaneni sisupporteni umthwakazi njengabantwana abantwana bendlu nkulu kaMzilikazi. Sikwazi ukuthi nathi sikwazi siphakame njengengane zikaMzilikazi. Sikwazi ukuthi sibone indlela lapho ukuthi sisaphi. Sibone nathi amaNdebele sibe namasithi yethu amasithi alingana lomthwakazi. Kungabi neMDC, kungabi nezanu nje kobulawayo. Ibulawe izalo ngalolo hlobo nje ukuthi ibulawe nje kuleya indawo wonke le MDC ingabi khona. Sivusene yethu party kungabi khona even loni ishone li 1. Asisenze lokho asibandluli cha, asicelene ukuthi sibe neparty yethu ngoba ngamashona oda phethewa lapha. Nathi amaNdebele siphathele sibaningabo ukuthi thina siyakwazi ukuthi nathi sibe namasithi azosilwela thina eParliament. Kodwa manje njengamaNdebele asilanto ezosilwela eParliament. Siyacela, siyabonga kakhulu.
Into yawe ukuhlala bebhizi bebofana labantu usuku namalanga lokulala abantu kusa namalanga. Yiyo into eyenza ukuthi labantu bebhidelele elizweni. Wasidelela kakhulu abantu eZanzibar. Wasidelela mpela kakhulu. And sebebona ukuthi vele into yonke yenziwa yibo edale, maphoyisa, amasotsha, yibo vele asebephethe ilizwe. Yinto eyenza ukuthi ilizwe lingabi linqubekela phambili. Especially bona laba abephathi bebusayo. Yibo vele abale corruption eminingi. Too much corruption laba bantu labo. And corruption enjalo bathonta imali okungena ngqondo. But laba yibo ukuthi abona bathonta okungena ngqondo, okungela sikolo ongacabangile. Ngoba ngeke bethonte bonke elizweni. Nalo ke idola leli selibehle ukulisebenza balithonta futhi. Ngoba yiphi imali bazothonta futhi besebenze esikhwameni zabo. So vele there is no way ukuthi izibazo zonke. Izibazo ukulunga kwayo ikutshintsha kufake abantu abathembekile. Kodwa zilongukusa phela lapho. Akula way forward. Lobo kawule besaqamba amanga besabale iqiniso bedihe kuyalunga kuyalunga. Kulunga kuphorile bentshontshe imali. Ayikho lento. Abantu nje abazitshele nje kweni ukuthi bona sebezobona ngabo. Ah, abantu bakithi isiphathi kokunzima.
Kanjani wonke balaleli baka Studio 7? Mina ngiseGwanda. Uthanda ukukhuluma ngendaba yokuthathelwa kwabantu impahla zabo. Ebedi Bridge kuBoda Post. Siyakwazi sonke eZimbabwe ukuthi amaminista ezanu labakhulu bonke bezanu ibaba lezitolo ezinkulu emadrobheni. Kazisela luphi izitolo zabo? Izinto zonke abazithathayo emaboda lapha sokufanele ziyefakwa ezitolo sithengiswe. Siyawazi busela bezanu, siyabazi busela amaminista ezanu. Izinto lezi ezithathwayo lezo sikhuluma kanje akusuku ngaka ungabonanga izitolo zabo sigcwele. Ah, madoda. Okunye kuyaswabisa abadala bangaka. Hayi, yangekani badala.
Lenjani kuStudio 7 bakithi hayi bakinto kaNkulunkulu yangenela kuleli lizwe kokutshintshe lokukhona lokhu.
Ngibingelele kuStudio 7 ekuseni. ngilalele live talk ezolo lana through efonini ku internet mayelana le memorial service kababudabengwa. Yabona kulalo baba lo kade ubhayara lo kahle uyisilima, angazi mbe isilima noma uzela izolo noma kunjani, umlando wasezimbabwe kawazi. Izaphu yalilwela ilizwe, so yena uma ekhala ukuthi ayimenzelani lutho, izamenzelani ingekho embusweni. Anti balithatha ilizwe bona nalabo omgabe bathi bona babaliwinile, yibo kumele ekhulume kanjalo kibo, kumele kube yibo ababayenzela something, not izaphu izabayenzelani yona ingazange yabasemandleni ukubusa. Aloku muntu u-sik kuyagula inhliziyo zibuhlungu lapha thina singamaNdebele kukhulumela izibhayara zakho la. Yes.
Uvuka njani basakazi ba Studio 7 lonke lisiphathele uhlelo, sithanda ukubonga uNkulunkulu ngokuliphathisa lokulivusa lingabaphilileyo. Likhuluma lobaba uKhumalo oseBedbridge lapha. Thina lapha eBedbridge sesithwele nzima njengabantu abasebenza kuhulumende, sisebenza sihola iBond Note. Amashopu wonke sithenga kuwe lapha eBedbridge asalamukeli iBond Note. Ungakhangela kakhulu uSpa, amashopu la kaRudolph asethengisa ama-products onke ayenziwa lapha eZimbabwe. Like ichukela livela lapha eChirates eZimbabwe selithengiswa nge-R20. Ama-biscuits avela koBulawayo, iArinelli athengiswa ngama-R5. Kanti pho manje sizaphila njani nxa uhulumende egoqe izandla ebona osomabhizinesi besenza intando yabo? Akula muntu ohola i-US dollar eZimbabwe, akula muntu ohola i-rand eZimbabwe, kodwa amabhizinesi akhe onke, ngingathi phose onke amabhizinesi alapha eBedbridge athengisa nge-US dollar, nge-rand. Lapho esethengisa nge-bond i-rate yangkhona hayi.
Labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo zethu ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika selethule umthetho omutsha ozabamba abantu abadinga amavisa okulethekelela ukuthi baveze konke abakuloba eminyakeni emihlanu edluleyo enkundleni zabo zokuxhumana ezifana labo Twitter kanye labo Facebook. Kule bomba ebelithiwe emoteni kwele Syria elidubuke labulala abantu abalitshumi lane izolo njalo lalimaza abedlula amashumi amabili. Sizigqibeke ezekuseni ngolunye lwezindaba ezihamba phambili eMelika. Udaba lokutholakala kwemibhobho kalula luqhubeka lusegudwini eMelika kulandela ukubulawa kwabantu abalitshumi lane edolobheni leVirginia Beach ngolwesihlanu. Isika lesi senziwe ngomunye owesilisa owamane wasukela abantu ayesebenza labo ngombhobho wababulala njalo walimaza abanye. Ukubulawa kwabantu abaningi ngasikhathi sinye ngombhobho yinto esihlala nje isenzakala eMelika. Lanxa abebandla eliphikisayo elamademokrats besithi imithetho ephathelane lemibhobho kumele iguqulwe ukuze kube nzima ebantwini ukuthi bayithenge, abebandla elibusayo elamaRepublicans kabavumelani lakho lokhu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khona apha eMelika, umnumzana Muzobanzi Ncube.
Silusizi kakhulu njalo siyabakhalela bonke abatshonileyo ngenhlakalo leyo yokudubula neVirginia Beach. Uyabona mnumzana Nkomo, into ekhona lapha nge-America ngendaba yempopo leyi iyahlupha kakhulu ngoba as long as i-America ikufakile ku-constitution yabo ukuthi khona abantu balelungelo lokuthi bethwale imbobo, kuzaqhubeka abantu lokho bedubulana mahlayana. So njengoba sikubona nje kusala kusenzakala e-America. So into ekhona lapha singathi siyakhangela amanye amazwe, khangela even ilizwe lakithi lenele leZimbabwe linjalo. Uyabona ukuthi into zokuthi khona umuntu uthethe umbobo uhambe wadubula abanye asonto evamileyo kangako. Imbobo kuphela lapho siyizwa nxa ikhala kudutshutshulwa abantu bakithi bedutshulwa iZANU PF kuphela, i-army leyo bebulala abantu bakithi. Yikho kuphela lapho esizwa khona imbobo, kuthiwa khona umbobo usetshenziswa ukuthi ubulala umuntu eZimbabwe. Otherwise kungaluthwana nje ukuthi sizwe kuthiwa umuntu uthethe umbobo uhambe wangenela abantu wabadubula emsebenzini kumbe esikolo njengoba sihlala sikubona lapha e-America. Khangela amanye amazwe anjengeCanada lapha, even khona ngapho kubo Britain, uyabo, asonto ezivamileyo lezi ukuthi khona uze kuthiwa khona abantu bayadubulana ngoba imithetho yakhona ayivumi ukuthi umuntu aphume kuba lo mbhobho nje mahlayana. Sakubona kusenzakala lapha eNew Zealand few months ago, ukhona owasuka lo wathatha umbhobho laye wahamba wadubula izizwalwanene zama-Muslim wazibulala nje zonke sibili, over 50 people that died. Kodwa sabona ukuthi khona uPrime Minister weNew Zealand bahle bavuka betshintshile ini imithetho yembobho, bahle bayekhipha le imbobho yabo le yebulala abantu kakhulu, benza imisebenzi etshengisa ukuthi khona into le kayilunganga ukuthi khona abantu bephonge ukuthola imbobho nje mahlayana. Kuzaqhubeka lokho kusenzakala e-America eqinisweni mnumzana Nkomo.
Kambe ngonganani umonakalo obona ulakho ukwenza abantu beMelika baguqule imithetho yabo ephathelane lokuthengwa kwemibhobho?
Uyabona ukuthi e-America uhlupho ukuthi khona ilungelo lokuthi uphathe umbhobho is a constitutional right, unlike amazwe amaningi. So ukuthi khona imbhobho ye-amendment lezi yenziwe lapha e-America, kumele ukuthi kuze kugcine maybe kudutshulwa bona ama-politicians ngokwabo khonapha e-Washington DC, lapha imithetho yakhona ephuma khona. Uyangithola kuhle mnumzana Nkomo, ngoba nxa kuyabe lokho kusenzakala, sikubona kusenzakala kubo Florida nje la, kubo Colorado la, khona phe Virginia kunje, izindawo ezikhatshana kakhulu le Washington DC, ngaphandle ukuthi kuze kwenzakale umonakalo wonalo, ngibo bonabo abantu beCongress sibili kuba affecte ngendlela yokuthi labo bebone ukuthi hayi into yembobho le kumele ukuthi itshintshwe sibili kakhulu.
Kwezinye izigaba ezifana leTexas, abantu bayavunyelwa ukuthi bazihambele nje esitaladeni umuntu egaxile i-AK-47. Uthini ngalokho?
Ye, yikho khonokho engujoyo sibili ukuthi ukuthwala umbhobho lapha eMelika kulilungelo labantu okuvele kubhaliwe esisekeleni sombuso we-America. So as long as nje khonokho kungatshintshwanga sibili, kupha amandla kuma-state ukuthi khona ama-state azitsholo wona ukuthi khona ingadlangadla lezi abantu bengazithwala njani. Into embi sibili naleyo ukuthi khona nxa uyabona umuntu nje ezithwalela inkalakatha yengadla kungelangitsho ukuthi umbe kulempi kumbe kulolu thola ukhona nje, uyabona into it's very intimidating, it's in own nature sibili ukuthi angeke siphume ukuhamba sithwele imbhobho nje sonke, phela sesisempini lapho yabo. Impi leyo sibili mnumzana Nkomo, and angikuboni kuyinto elungileyo mina lokho.
Umnumzana Muzobanzi Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika eVirginia, sixoxela ekhona le eVirginia. Sanibonani, sanibonani, siyanibingelela ekuseni kunje koBulawayo kontuthuziya thunqa komfazi ushaya indoda. Lingaba livuka njani ePlumtree kutitshi mamukatshini makamwangu. Ingoma emnandi ke leyo isigqibela uhlelo siphiwa yisinazo Tsholotsho nkayili njani enkabazwe kwekwe Harare eSalisbury linjani livuka njani. Nazo behlabela ke kamnandi lapho sithi amhlophe basanda kwethula ke idlalete labo elesihloko esithi Drums of Matopos. Ingoma ebikhala ke yiyo ke ngomnini isihloko dlalate ethi Drums of Matopos. Ayike kwanele kodwa singake hlukana sikhangele ebezihamba phambili. Ababalisi bathi bayaqala ukhalala umsebenzi namuhla bekhonona ngeholo eliphansi njalo besithi kumele baholiswe ngedola lemelika. Inhlanganiso yesebenzi ezethithiyo ithi ukonakala komnotho kulakho ukuphehla ukungahlaliseki elizweni. Ayike kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven kodwa okwamanje. Kayehlukane asihlanganeni kwezekuseni ikusasa ngo-half past six. Olivalelisayo nguNtungamile Inkomo. Litshone kuhle.